Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Tshabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But we are still selling what we will plan in Kulu, a Koda Lapa, and have a good plan. You would see a normal Nagu would say with Zewa Banche, Negesama, Wapam, Gila Waksa, Sumnums, and Umnanga, Kwasitiana, a Soxia Uba, Loketo, Ulaoma constituents up at way.
Umtetu and Abaway High Court Gobla, Elam Shaukang and Lelwe. Ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale lePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo kufana nezanuke ikuba uThaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufu itargeted asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Tshabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe asoqiniso. Kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi le ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyenzwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ikhungahunga ukuthi sesi-approach idale le-High Court kobulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza kaqali ukubhalela izethu uyaqala e-announcer e-parliament. Kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesilamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona yokubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona ize ehanjiswa namhlanje ezethu mhla ka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo yafakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambukela kwakusasa umnumzana umnanga kwasesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma constituents up at way. Iproblem eyakuba khona yileyi enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election. Sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona lelibandla selithethwe elithi abanikazi selilibandla likaChabango. Now kungaba njalo kuyabanzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho, because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ekhethweni, ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle, noma lingaqhutshwanga kuhle liwine, noma liwinele liwine kangakanani, liyathathelwa futhi ama-MPs napho kususwa nje umuntu ozidlaleleyo ezitredini. So-ke yibo ubunzima embubonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uChabango vele usebenza lobani?
Akakho yedwa uChabango. Okwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano, okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sevele sisebenza labo isikhathi eside, kodwa abacatshe ngemva kwakhe uChabango. Kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengalinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano, bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa, azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi. Kodwa ke le yiproject yezano esobala, ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhitshiwe kukhona vele okade kuthayinyelwe, kukhona okuyikho okufuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze. UChabango nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa, kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act, okutsho ukuthi imali zonke akade kufuza ukuthi ziye ku-triple C ezama-MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziyakuya esikhwameni sikaChabango ngoba nguye oseyi-triple C kathesi. Nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda, igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya, ngibingelele lonobhala jikelele lo osabambile okwesikhathane kungakayiwa kunkova, ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo. Ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khonokho yayikuthembisa abantu. Sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu umzwilo bakuchamisa emuve ekhuluma kaningi sithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe, lathi singena khona apho phela and that is ngamaZimbabweans, kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho, idemokhrasi nakho konke. Manje mase beqala labo kufana lezanu-ke yikuba kuChabango wasephakama wasethi hayi ake ngilungise, ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona, indlela ezosebenza ngakhona. So laba abangakatholi incwadi emsakazi hayi bazoyithola, ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazame ukuya ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k). Ayibavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors, bafaka ama-ID behlala phezulu le, kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje, abasakwazi ukungena. Iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba, manje lena lithini ngalokho?
Bayenze kahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi, kungabi khona othi yena izanu lekhu izanu lokhana. Khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu njengoba uChabango kanti so babuChabango yena lo abantu abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe shabhini kwathini kwathini. Yo babuChabango bekuclaster team ePinga South elidwa ngu-Honorable Kapuza, yena lo abamphika abantu abamazi bamfaka kuclaster bamhambisa le ukuthi ayosebenza. Uranile kuma primary for iLobhengula Magwegwe, waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu, niwe wayiphume number 1. Basebe-robha bamrobha, kodwa ke hayi asekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna ke iconstitution, uba uchaba ngulayo laba abanye abala. Kodwa ke angiyichiye leyo, ngingaze ngathi pre-empt the court, abantu yabona inkantolo izobheka konke lokho. Kodwa mina ungambuza mbona ngathi bakuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba bakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa qhu sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eliyi-1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga baba uChabang uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ihambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele nezambezi water project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zemathebheleland ukulethela izigaba zonke zemathebheleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende owemathebheleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni semathebheleland North.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mat North asiyi provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show badlonyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Odinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula i-agricultural show yethu yamathebeleni nothewanki
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorane efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhaya lokuthi lezi mat north la zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwemathebeleland Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngamafunds ukuthi i-treasure liyabe release njani amafunds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba semathebheleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usihambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa yiMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngolwe sis from kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni uchaba kusavote yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvotwa sokufakwe ama MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba kavigoroni le kachaba ngolwe siyacela kungathi ngathi yama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawa emathebeleleni abantu bayabaza ngathi waye kusiba ngiyidonga baziyo ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye obengathi uyasola but umuntu waphela siyakhulumisa indezele msi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha lesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kiwo kuseswazini. So ambonti kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele ayimele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbabwe yasuke yamandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yingasihambi kahle.
And then mntana kumakhuphenza impethe kakhulu ngoba amavoti la kanti ezayona kuMonzoro yakuyela ngapha ku-CCC ekabuyela ayikhonti khona ngale kuMonzoro kuyenze kuhle kakhulu.
Njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kateni uchabangu ijelas yakhe ngeyani nxa ichithi bani lobe ngwe-3C ijelas yakhe ngeyani umuntu omdala umntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni kwakhilizwe ngani ngwezalo okucina kati mina into engicela kuchamisa ubaba uchamisa hayi ubaba chamisa why ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi sinje loba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusi ilizwe hayi mna ngingagangakazali ngizwe siyacela mnaye uma umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahamba izifike kuwe kucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele ya abantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona lawo bengaze bazame ngelinye lapho uzothola uphambili.
Awu sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula li audio maye ngafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini base bezan PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokho angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaca ube bake bebe lenhloni mani bamkhiphi yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ikuthi nje uthamisa umuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi la angahlali phansi ngento kanjalo
balaleli labasakazi lonke njikele ake mbonge ngokuvuswa inkosini ngicela ukuthi ke lusilungisele indaba kaChabango lo uChabango lo nqa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe uchapho benziwa nguChamisa ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila ngitsho lokukwazi ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli be-TCC asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so layo ugangile kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifuni nxa kuyikuthi uChamisa ube wrong ube faqala sinike uburongo bakho ukuthi khalani izitoko zami ngalokhu lalokhu sibe kwazi bese simtshethi hayi ucorrect Chabango wena yenza so to avoid lokho hayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandla esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi sesenza intando yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vele lanxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli izothi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa ninabalandeli bamatribekuzini bawo-opposition ndifuna ukuzenzisa ebantwaneni ngomlimi asiwomlimi uye abantwana sebedubeke kakhulu sile abantwana abaningi abaphandle ngikhuluma sukela abantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe isitep selikhorekthi ilizwe lililungisa lokhu eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini uqaluqala usityeli ukuthi njengokuyini qala usityeli into yesola kuChamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthi hambe yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni ngustudio 7 nabalaleli okhuluma ngu-Alec Nyathikhez ngifuna ukukhuma indaba kaChabango lo ozithi ungu-secretary general we-TCC noma ngaze ebe ngu-secretary general we-TCC ngokutsho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsebenzi wayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwana elibandla ibandla akhumana lo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi i-ZF yakhona ngale anto kathi umelemele nje kuphela kukaChabango nezanuphefu nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifunwa izanuphefu kakhulu like e-Country Park bazama ukufithela umthuli incube sefuna ukumfaka nge-back door okungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende labo uzabonakala ukuthi izanuphefu ilesandla kumba ilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhotha khona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe ifazi okwesibili zabona namakhothi uthi ezenze njani ma uthi indaba lizaqhubeka izfk ekhothi bazayiphatha njani lapho zabonakala ukuthi yisandla sezanuphefu sebezama udenga 2/3 majority nalwade ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanuphefu ulamanga akula zanuphefu le 2/3 majority lamanga so angeke izenzela umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mdenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of ZANU-PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so yekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nileza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ongamelana ufohlele khona lokutshontsha lokho okungamelana lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusele kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe kuthi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi asizobandla lethu last time bafakile ama-candidate bayala ngceke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi phi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kukadesi usekretary wawo wabhale incwadi vamuyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abane but so uphuma eloze egcekeni wothi wona ulokhu zensekretary lowu asiyazi ukuthi umuntu wobandlaleni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
Studio 7 njani bokhwes kandela kunjani lapho hayi nasiyaphila kubi kubi kulela live lakithi kumthokazi kubi kakhulu. Hayi ngasatamashona zenzela mina ngakho. Mase kuthi abantu bane-apparated abe abanayo abantu i-apparated. Abantu bakithi balungekazi banehlonipho abantu bakithi. Basuka sebekhathele nje simo lesi senzakalayo. Ukuthi emashoni kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha. Hhayi naye andingomntu womNkulunkulu khonza siphenduleke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho le-Palestine ele Hamas, iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip, aduvula indawo eziningi, kwafa amabutho eHamas amaningi. Golunye njalo udaba oluphathelane lezwe leze Melika, abachuchisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ubuhlaziya loludaba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump. Even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo, khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethesa icala lokuzama ukutshontsha i-election. eNew York wetheswa ulamacala ayi-2-1 elokubhadala uStormy Daniels. Elinye yilo leli eloku-inflator ama-prices ama-properties akhe just ukuthi adefraude uhulumende lama-company. So ama-Republican i-base I think bona bonke lokhu ungathi abantu abalandaba lakho balandela nje i-propaganda ka-Donald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama-Democrats ukwenzela ukuthi anga contest for the presidency esithi ngoba ama Democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe lawo, ngoba maningi kakhulu and evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala wona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi ecine engakhethwanga umela ibandla lama Republicans kukhetho luza?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for i-president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwe jele tili uzo contesta for i-president. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona, kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulomjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnominata ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena, kodwa angiboni ewina ku-general election. Ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini iprimary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Yasigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.